osokwenzakala tshengisa ukuthi abantu baphethe obuchapha, kutshengisa njalo ukuthi umthetho awusalungiswe ephalamende, kuphinde kutshengise njalo ukuthi umthetho usulungiswa abantu bezanu-PF nxa befuna ukuhluthuna amandla njengalokho vele asebekulungiselela khona. Lokhu ngikutsho ngoba kulilungelo lomuntu wonke owalapha eZimbabwe, umbe libandla umbe nomuntu, ukuthi abe lamagqwetha avela ngaphandle kwelizwe. Khonokho ukuvala kuhle kutshengisa ukuthi into engafunakaliyo ngamehlo avela ngaphandle, amehlo azabona ubuqili bonke obuyabe busenzakala. Into esivalwa la, singakhangela ukhetho olwenzakele ngo-2018, siphinde sikhangele imbali esiphuma eMalawi High Court. IMalawi High Court ikhulume ngesiNgisi yathi yona the Zimbabwean Supreme Court judgment, Concord judgment on the 2018 elections will not be used as precedent. Kusitsho ukuthi nxa bona behlala phansi becubungula lezo zindaba zabo khona ngale, kabasoke basebenzise isinqumo kumbe ingxenye yesinqumo esaphuma eZimbabwe ukuqakatheka kokuvikela udlakela ukuthi lungabi khona. Njalo babona ukuthi kulezinto eziningi eziyabe zifunakala emthethweni ukuthi zize zibe khona ukwenzela ukuthi amanye amazwe eyamukele leso sinqumo. Uzananzela futhi ukuthi kwaba le ndaba eyama-V11 eyayivele ikhulunywa ngomthetho osukhulunywa ngamanye amagqwetha angaphandle, bathi bona nxa ubufakazi buphethwe nguhulumende kumele uhulumende abuveze lobo bufakazi. Umthetho weZimbabwe uthi ukuthi election material igcinwa yiZEC, kwakumele yona iZEC ibe yiyo enika ubufakazi ku gqwetha elibizwa uThabani Mpofu, igqwetha lalimele umnumzana uNelson Chamisa. So lokho esesikubona bekwenza ukuvala amagqwetha angaphandle yikuzama ukuthi ubuqili babo bungabonakali, ukuthi nxa sekulesinqumo kuyokuthiwa hayi isinqumo seZimbabwe sivele kumthethwandaba, thina sivele sibone ukuthi abantu nxa bethonisiswa izindaba zabo kungaba lo mantshi oma ngeqiniso umantshi lo usekhitshwa emsebenzini. Lokhu sesikubona endabeni ezabe ziqondane labantu abasekela ibandla le-CCC, ngakhayela umnumzane uJob Sikhala labanye abenyathime bonke bengu-16 sekungabantu asebebotshwe amalanga amaningi. Lowana uMoblessing owabulawayo indaba yakhe ayisacubungulwa, vele siyakhohlakala. Into esikhona abasengayo laba abantu bezanu-PF yikuzisa uJob Sikhala lemuli yakhe lalaba abahlala enyathime ubuhlungu, ukwenzela ukuthi indaba yena leyo ukubulawa kwaMoblessing ingazwakali.